Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 4 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kade singumuntu ongukudayo sefuna ukubalekela eSouth Africa. Ekhaya kutheni? EZimbabwe kutheni? Izibhedlela zigcwele ekhaya. Ama doctors zisidawe ekhaya. Ama nurse akona. Kuzokuthini la? Makayela nje ngamasoja. Anje nutumela amasoja ayekisa abantu ayebulala abantu ezindlela zesitrade.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa zitshengisele esibhedlela eseCape Town lapho ucatshangelwa ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga welatshwa khona.
Kukhanya ngani igovernment yethu seyihlulekile ikhona yamuthi yona imonite izinto zibhedlela ezisawudalekasizesona okungcono kudala usesengombuso kababa umgaba ubaba umgaba wekhona ekhontroli izinto zibhedlela lokho kwenzakalakhe hayi kwehlula zithu lokho zimakhulu.
UZulu ukhala ngokuthi ukukhwezwa kwentengo yokudla kanye lempahla etshiyeneyo sokwenze impilo yaba nzima ngokuphindiweyo. LeZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni umsebenzi wokulwisana lemikhuhlane yemvukuzane etshiyeneyo eWorld Cancer Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zitshengisele lamhlanje esibhedlela seGrootskor esiseCape Town lapho okucatshangelwa ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga welatshwa khona. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Elixuku lezalwane zeZimbabwe ebezitshengisela esibhedlela seGrootskor besithi umnumzana Chiwenga akabuyele ayikwelatshwa ekhaya. Kubikwa umnumzana Chiwenga ethwalelwe kwele South Africa ngempelaviki ngemva kwembiko ethi ubeke waya esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. Noba nje siphathamandla zalesi sibhedlela zingathandanga ukuphawula kwabezindaba ngokuthi umnumzana Chiwenga ngempela ukulesi sibhedlela kumehaji. Abebetshengisela laba bathi iziphathamandla zesibhedlela lesi zibatshele ukuthi umnumzana Chiwenga akekho kuso. Ngelunga lebandla le-MDC Alliance umnumzana Tinashe Chifamba ngomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu. Uthi njengezizalwane zeZimbabwe bacunuke kakhulu ngokuthi uChiwenga ongomunye wabalomlando wokubulala ezempilakahle eZimbabwe uthola kwelatshwa phandle kwelizwe uZulu Makhaza esiyafela esibhedlela zekhaya esesifile.
Kade singumuntu ongukudayo sefuna ukubalekela eSouth Africa. Ekhaya kutheni? EZimbabwe kutheni? Izibhedlela zigcwele ekhaya. Ama doctors zisidawe ekhaya. Ama nurse akona. Kuzokuthini la? Makayela nje ngamasoja. Anje nutumela amasoja ayekisa abantu ayebulala abantu ezindlela zesitrade. Sasazi la. Until aze ahambe.
Le yinto ocizelelwa ngomunye laye obetshengisela unkosazana Nomo Bero.
He was sick and tired. He must go back to Zim and be treated the same.
Sikhathele akabuyele eZimbabwe ayekwelatshwa njengaye wonke umuntu owelatshwa eZimbabwe. Yini eqakathekileyo ngaye? Ubexosha amadokotela ngesikhathi ekhalala umsebenzi efuna iholo elingcono. Yindaba manje esesiza eCape Town ukuzokwelatshwa. Kufanele abuyele.
He must go back.
Lokho ngokwesibili kusiba lembiko ethi umnumzana Chiwenga uyelatshwa esibhedlela kwele South Africa. Ngomnyaka ophelileyo isikhulumeli sikahulumende umnumzana George Jaramba wethule ukuthi umnumzana Chiwenga uyelatshwa imikhuhlane ephathelene lemvimvinya zempini kanye lokulimala ngesikhathi kudubuka ibhomba obulawayo emhlanganweni we-ZANU-PF. Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi kufanele iziphathamandla ziluze uhlupho oluziwa nguZulu Makhaza khona zizathatha amanyathelo okulungisa isimo elizweni. Melestudio 7 Johannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Eyabakhona kulandela ukukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuba ngumongameli welizwe egoqela ukuthi waqilibezela ukukhetho ingaba yiyo na ebangela indubo zelizwe. Amazwe angentshonalanga amaningi afana leBritane leFrance ayethembise ukuthi azaphathisa eleZimbabwe ngemali lokunye ngemva kokhetho. Kodwa imibuzo eyasala ilokhu ibuzwa ngabanengi ngokhetho lanxa umthwethandaba wathi uMnangagwa wakhethwa kusemthethweni ikhanya ilokhu igwenxa ingqubela phambili. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu uthi udaba lokungakhethwanga kahle ngolunye lokubangela udubo kodwa ayisilolodwa.
Weli kunama-factors amaningi kunezinto ezinye ezimele zenze ukuthi ahlukahlukende khonokho ngeyinye yangikhona kodwa ngeke sithi yiyo yodwa kuyiwukhona kwami ukuthi ngesikhathi uMnangagwa egalisa indaba yakhe yokufuna ukuthatha amandla wayezitshela ukuthi uzoyenza lapha uzothola i-support from iBritain for example that umzekeliso kodwa akakhanzanga kwaba njalo.
Umongameli Mnangagwa uthi nxa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa engavumanga ukuthi yena nguye wanqoba kukhetho kasoze avume ukuthi bahlale phansi bakhulumisane ngokuthi ilizwe liyenjani phambili. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi nxa udaba lolo lungalungisiswanga abazosungula amabhizimusi elizweni abasoze babuye.
Yebo babugandi kuliqiniso elimsulu ngoba kanti nxa ungakhethwanga kusengisa nokuthi awulayo imandate awulalo ilungelo lokuphatha abantu futhi ke yikho kanye lokho kwenza ukuthi labantu abangaletha izimali bebe manxikanxika ukuthi bezoinvesta elizweni ngoba bayazi ukuthi kunomuntu ongumongameli kodwa ongakhethwanga ngokwentando yabantu epheleleyo ngoba sinabo bonke ubufakazi bokuthi ukhetho lwatshontshwa yiZANU-PF.
Umongameli Mnangagwa ubikwa engaphendulanga incwadi ezinhlanu ezathunyelwa ngumnumzana Chamisa ukuthi baxoxisane. Sibuze uNkomo ukuthi kambe lolu daba lungaxazululwa njani.
Kungalungisiswa izinto ezimbili. Eyokuqala yikuthi iZANU ivume ukuze singene ezingxoxweni zokubonisana ukuthi singasebenzisana kanjani ukuze ilizwe nabantu beZimbabwe basuke kulolu hlupho olungaka ababhekane layo. Kodwa nxa ngabe kuyikuthi iZANU iqinisa ikhanda ingakufuni ukwenza lokho, abantu beZimbabwe batshengisile ukuthi sebediniwe njalo angeke besayibekezelela iZANU-PF isikhathi eside.
Ngingavumelana lakho. Sinanzelela ukuthi ama-elections lawana atshontshwa vele. Kubangelwa ukuthi iZANU-PF ayiqali ukutshontsha ama-elections kathesi ngo-2018-30 July, but ibivele iwatshontsha ama-elections kususela ngo-1980. So ngokunjalo bakwanisa ukutshontsha ama-elections kodwa abakwanisanga ukuriga i-economy.
Umoyo uthi udaba lolu luzakwala lokhu lungalungisiswanga ngoba iziphathamandla zikahulumende eziningi yizo ezilamabhizimusi athuthukayo nxa umumo umi manzonzo.
Uhlupho esilalo luzaqhubeka lukhona ngoba uhulumende esilaye kasohulumende wabantu, nguhulumende wephathi ibandla leZANU-PF ongelandaba lokuthi umuntu ordinary estaladeni ulele dleni owakwanisa yini ukuhambisa umntana kesikolo wakwanisa yini ukuthi nxa egula ahambe esibhedlela. So ke uhulumende esilayo kalandaba labantu ngokunjalo kazimiselanga futhi lokuthi inhlupheko lezi abantu abaphakathi kwazo azisolve kumbe ngithi azilungise. So ngokunjalo ikuzathola ukuthi njalo futhi ilizwe leli lifa nje ngoba wona ama-government officials wonke from the president siya kuba ministers siya kuba nama-officials ezanupf yibo futhi abarana amakampani elizweni lelo ogoqela amafuel amakampani ama-fuel lawa.
UMnangagwa wathi ethatha intambo zombuso wathembisa ukuba ngumongameli olesineke njalo ovule amasango elizwe kodwa lokhu kukhanya kuyize. UZulu uthi ukukhwezwa kwentengo yokudla kanye lempahla etshiyeneyo mahlayana sokwenza impilo yaba nzima ngokuphindiweyo. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo yesinkwa izolo isuka ku-$1.40 isiya ku-$2.50. Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota ngenyanga edluleyo yikho okubangela ukuthi kwenze osomabhizimusi bakhuphule intengo yezinto abazithengisayo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sekhezi esikhethe ukubizwa kuphela ngesibongo uMnumzana Ncube, yena othi okudanisayo ukuthi uhulumende ukhanya esehluleka ukulungisisa umnotho welizwe.
Kukhanya ngani i-government yethu seyihlulekile ikhona lamuthi yona imonitor yizinto zibuyelele esimeni sawudala esasiyise sona. Kwakungcono kudala usesengumbuso kababa umgaba, ubaba umgaba wayekwanisa ukuthi khona i-control yezinto izinto zibuyele esimeni sakhona. Lokhu kwenzakala kahle kuthi hhayi kwehlula lobo nzima kakhulu. Sithi ngisho lasezikolweni imfundo yakhona kwezindawo abazali bakhaya abantwana babebengafundisukela manje.
Ukhona ngapho ekhezi ungasipha nje umzekeliso isinkwa ochukela impu upho kubiza malini khona ezitolo?
Inkwa the last time isikhala si $2 yake yathi singa raise ya ama prices esithanga $2. Then into njabo ethayini kazo bezibe bangile be rate nge $2 bebe khona i-dollar is equivalent to $0.60. $2 is equivalent to R10.
Impupu lechukela ke
ithukela yona yamaphezi zakhona impuphi 50 kg yenza ko-R500. So ezinye izitolo zenu kwezindawo yenza ko-R450 sesiyangokuthi kunamhloba kwempuphi.
Ukhulume ngokuthi ezikolo khona okuyadula imbhadalo kaliye nelisi liyibhadala malini?
Kathi i-school fees sibhadala $25 and isikolo esisemakhaya lapha engikhona sibhadala $25 i-tuition yakhona. And imali yakhona imali engekhoyo abazali abangayenelisi ukuthi beyithole.
Ababusi alubana belalele kuyini ongathanda ukubatshela khona?
Ngifisa ukukhona sikutshele uhulumende wethu kanye namabandla aphikisayo ngokuhlangene bonke. Sicela ikukhona besikhulule kulolu dubo esilalo sikulo sithele nzima singabantwana beZimbabwe. Sisitshele ukuthi khona sikhalele kubani ngoba sezama ukuthi khona sitshengisele ukuthi khona hhayi silambile. Siyahlupheka isimo sibi sinzima kithi kodwa ngesimo izinto ezisuka zenzakale ngakhona esikubona kusenzakala hhayi kusibuhlungu kakhulu. So ukuthi khona lokhu kusikhomba ukuthi khona ngabazali abanganakekeli abantwana.
Lo-ke ngumnumzana Ncube isakhamuzi sekhezi. Kunjalo nje iningi selisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi akalaso isifiso sokukhulumisana lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukuze kulungisiswe umnotho welizwe. UMnangagwa wethule amazwi la ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Umongameli okhethwe ngabantu inkosi yesizwe ayikwesabi ukusolwa, ayikwesabi ukuphikiswa, ayikwesabi ukubuzwa imibuzo. Okumenza abanjwe umqando nje ngokuthi akhulumisane lomnumzane uChamisa yikuthi uyazi ukuthi kuleqiniso kulaba bathi umbuso wakhe ngokuntshontshwa, ngokubanjwa ngodlame. Kodwa-ke ngawo beyinkosi yabantu, eyinkokheli yabantu, ubezahlonipha abantu noma engasahloniphanga uChamisa. Kwakhulunyiswana ukuthi abantu baphuze amanzi, abantu badle, bathole uphahla phezu kwamakhanda abo, ingane ziye ezikoleni, abaye emsebenzini bayemsebenzini usapho lweZimbabwe luphile kodwa ke ukwala kwakhe ukwenza leyo nkulumo ezokwenza ukuthi iZimbabwe iye phambili kubonakalisa emthini wonke lemhlabeni wonke ukuthi yena ngokwakhe ubaba uyisima kanjani
yebo uyala ukukhulumisana loChamisa uMnangagwa kodwa uke wathi kulesidingo sokukhulumisana sokubana abezombusazwe abezinkonzo labenhlanganiso ezizimeleyo bahlanganisa amakhanda babona ukuthi bangahlenga njani ilizwe ngobani laba akhuluma ngabo afuna ukuhlangana labo njengoba engafuna ukuhlangana loChamisa
inkinga yabo baba uMnangagwa labo baba uChiwenga labo baba uChrist Mtswangwa labanye nabantu abahamba empini bengabantwana bengama child soldiers bakhulela kudlame baphila udlame badla udlame bageza udlame balala udlame uthola ukuthi ukhuluma wenza kanje ukhuluma nje uthenga isikhathi sokuthi umphakathi mhlawumbe uzakhohlwa ngento okumele iyenzakale ngakho amagama aphuma kubo laba bantu ungekwabambe ngezandla zakho ukuthi nansi inkulumo eyokuyaphambili babefuna nje umsindo odlule kulindele ukuthi kuqale omunye umsindo ozayo kodwa ungabezwa besho njalo batho nje inkonzo ezihlanganelele ZANU-PF izikhulumeli ezihlanganelele ZANU-PF ama-supporters ezanu-PF yiwo ukuthi wakuyakhulunywa labo kodwa abaphikisayo usapho leZimbabwe abekho etafuleni lelo abalicabangayo ukuthi kukhulunywe ngalo ngakho usapho leZimbabwe kumele luyekwazi ukuthi abantu ababusa lapha ngabantu abalimala ingqondo kudala abangelamunye umcabango ngaphandle kokuthi umuntu ophikisayo uyabulawa
Alo ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi ecubungula izombusazo obexoxa le studio 7 ecingweni ese South Africa. Ku live talk lamhlanje sikhangela inkuthazo yokuhlolwa isikhathi sisasekhona imikhuhlane yemvukuzane lapho umhlaba unanza umsebenzi wokulwisana lali mkhuhlane olwe World Cancer Day. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Philippines zibika ukuba abantu abahlanu abanakekelwa ukuba ngamalunga weqembu labalwa becatsha kulelo lizwe ele Abu Sayyaf. Ababikwa bathi amabhomba enkonzweni enkulu yamakatholika e-cathedral ngezansi yalelo lizwe abikwa esezinikele emapholiseni. Unayipo Bukele Towak waba ngumeya wedolobho le-San Salvador ukhanya esenqobile kukhetho lokudinga umongameli wakwele El Salvador olwenziwe izolo. Kwezempila kahle lamhlanje leZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni umsebenzi wokulwisana lemikhuhlane yemvukuzane etshiyeneyo eWorld Cancer Day phansi kwendikimba ethi World Cancer Day Landwill injongo kuyikukhuthaza ukuhlolwa kusaselesikhathi ukuze abantu bathole usizo lokwelatshwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ngobulawayo iziphathamandla zempilakahle sezikhuthaze uZulu ukuba ayehlolwa imihlobo ehlukeneyo yemvukuzane kusasemasinya ngoba inani labantu asebetholakala belayo lokhu liqonga ngokuhamba kweminyaka. Obona ngokwelatshwa kwemvukuzane empilo Central Hospital Radiotherapy Department, umnumzana Mqondisi Ndebele uthi imikhuhlane yemvukuzane isikhokhela ekubulaleni abantu emhlabeni jikelele ngoba abantu abalalwazi ngayo.
I-cancer siphezulu ekubulaleni abantu umhlaba wonke jikelele okudlula abantu ababulawa yi-HIV, ababulawa yi-TB leminye imikhuhlane combined.
UNdebele uthe zintathu imvukuzane ezibulala abantu ezibalisa eyebele, eyomlomo wesibeletho sabomama kunye lohlasela abesilisa owe prostate cancer, lapho akhuthaze uZulu ukuba ayohlolwa kusesemasinya.
Imihlobo emithathu ehamba kakhulu ebulala abantu bakithi lapha eZimbabwe, i-cancer emabeleni, i-cancer yomlomo wesibeletho, i-cancer yabobaba esithi thina i-prostate cancer. Okufuneka kwenzakale kakhulu ukuthi abantu bakithi baqakathekise esithi yama early screenings, ukubuya esibhedlela ungakabi lezi lama symptoms omkhuhlane. Uthi nxa umuntu engumama oseqalisile ukuya emacansini abone ukuthi sonke isikhathi, once a year uya kudokotela nxa e-HIV positive, kumbe twice a year nxa e-negative. Kuyokuthi obaba siyabakhuthaza ukuthi nxa sebele minyaka e-above 40 years baqalise ukuya kubodokotela wabo kumbe emaklinika ukuyachekwa esithi prostate cancer.
Wengeze ethi imitshina elohlonzi yokuhlola imvukuzane balayo sibili, kodwa eminye yakhona ifile idinga ukulungisiswa osokusenza balayele abantu ukuya kwelatshwa eHarare.
Manje uhulumende wethu wafaka esithi thina i-state of the art machinery yokwelapha i-cancer. Kodwa uhlupho lukhona ngolokuthi okwakhathesi imitshina yethu ifile.
Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital, ukhuthaze abantu ukuba bengesabeli khatshana, badinge usizo kusasemasinya.
Namhlanje kuyenziwa i-commemoration ye-World Cancer Day. Kungawo kuqakathekile ukuthi abantu bakithi lathi singani siyakhuluma sixwayisana ngento ezilutshwana ezilaphana imayelana ngempilo yethu. Abantu babuya uzodinga uncedo isikhathi sesihambile, into le ingasakhipheki ebantwini. Kodwa into ukuthi nxa umuntu ephangisile ukubuya wazuza uncedo wa-operatwa, hhayi umuntu uyaphila kuhle.
Udokotela Ngwenya uthi umkhuhlane wemvukuzane uyelapheka uma uthe wabanjwa kusasemasinya.
Imvukuzane eziningi lapha eziqeda abantu, sizaqala kubomama, abantu baqedwa imvukuzane le uthiwa yi-cancer ye-cervix, le umlomo wesibeletho. Le imvukuzane okumelanga ingaliqedi nxa kuyukuthi liyahamba liyekhangelwa ngodokotela bakhangela umlomo wenu wesibeletho iminyaka ngeminyaka. Imvukuzane le iyayelapheka nxa itholakale masinyane. Kuzokuthobaba-ke imvukuzane baqeda kakhulu le uthiwa yi-prostate cancer. Le inzima ukutholakala, kodwa ubaba kumele ahambe ehlolwa ngudokotela iminyaka yonke, kusukela nxa ubaba befika iminyaka ye-45 years kusiya phezulu kumele bayakhangelwa.
Udokotela Ngwenya uthe osiyazi abalalwazi kangako lokwelatshwa kwemvukuzane, ngakho uZulu kumele adinge usizo kusasemasinya ezibhedlela.
Ngifisela impilo enhle ende lokuthi ligijimele ube ngapha kubodokotela kuqala. Nxa kuthi osiyazi hayi endweni lezi ezingani zi-physical, hayi abazenelisi, ningababonela ezinye izinto, kodwa hayi lezi zinto ezingani ngamabhundu, umuntu uyawopha ingani akukhangele, kufuna kugijimele kubodokotela kuyo esibhedlela.
Inyanga kaNhlolanja ngelanga lesine yahlelwa ngumhlaba jikelele ukunanza umkhuhlane wemvukuzane ele-World Cancer Day, lokuthi kungenziwa mizamo bani ekwehliseni inani labantu ababulawa yilo umkhuhlane. Kusenjalo inyanga kaMfumfulayo yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-Breast Cancer Awareness Month, ngoba usuthe wathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Ngimela iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi bazaqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi kusukela kusasa, ngemva kokuba usuku ezalunika uhulumende ukuthi abe selungiselele izikhalazo zababalisi solwedlula. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
phakathi kwezikhalazo zabo. Ababalisi bafuna ukuholisa ngedwala lemelika ngoba liqhubeka lincipha bengasenelisi ukuphila ngalo. Nanku lentengo yempahla lokudla ilokhu iqonga imihla ngemihla. Abenhlanganiso lezi bavumelane ukuthi ababalisi babuyele emsebenzini kuvulwa izikolo kumaviki amathathu adluleyo, besithi banika uhulumende isikhathi sokuthi abezelungise izikhalazo zabo kusiya umhla ka-25 zibandlela anduba bekhala lomsebenzi. Kodwa umkhokeleli womanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi kahulumende owe-APEC Council, unkosikazi Cecilia Alexandra, uthi kulabanye kulumanyana abalomqondo wokuthi izisebenzi kahulumende kumele ziqhubeke zisebenza kusakhulunyiswana lomqashi ngodaba lweholo. Kodwa umkhokeleli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Takawafira Joe, uthi inhlanganiso zonke ezimela ababalisi zivumelane ukuthi ababalisi bame ukuya emsebenzini kusasa.
It's very clear that tomorrow there is total withdrawal of labor from the schools.
Kusobala ukuthi kusasa sizakhalala imisebenzi ezikolo, njalo angiboni ukuthi nxa kulomuntu othi uzakuba efundisa kusasa lowo muntu ungumbalisi, ngoba zonke inhlanganiso zivumelene ukuthi kusasa ababalisi bazakhalala umsebenzi.
Ujo uqhubekethe umbiko wethulwe ngunkosikazi Alexandra uveza isandla sikahulumende sokuxabanisa inhlanganiso zababalisi. Uqhubekethu Alexandra akahlanzekanga ukuthi amele inhlupho zababalisi ngoba ithatha icele likahulumende kulolu daba.
The unions that do not exist, that only exist on paper.
Inhlanganiso ezingekhoyo ezisemaphepheni kuphela yizo ezithi azikhalali umsebenzi. Ngileqiniso lokuthi uyazi ukubana yena lo unkosikazi Alexandra ongcolile ngoba ukhethwe ukuthi angene kubhodi yenasa. Ngakho-ke akulunganga ukuthi amele ababalisi ngoba usehugwe ngohulumende, njalo uzathola imali eningi kubhodi le evela kunasa.
Enye inhlanganiso emela ababalisi basemaphandleni, e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, ithi layo yazise amalunga ayo ukuthi angayi emsebenzini kusasa. Unobhala wale nhlanganiso umnumzana Fortune Jamela uthi abasoze babuyele emuva nxa bengaphiwanga iholo labo ngedola lemelika.
Esethu vele silokhe silikhona phana thina, esethu we are not fidgeting. Asithi yiso sengisane sethu isitenzi lokhu esikustrike wa incapacitated befuna isalary reduced.
Unkosikazi Mary Chuma ongumbalisi uthi ukhangele ilanga lakusasa ukuthi bakhalele umsebenzi ngemva kokuba sebebamukele imbiko evela kunhlanganiso yezimta le-PTUZ zibazisa ngalokhu.
Thina njengababalisi istrike lesi esiqala kusasa sisilindele, sisikhangelele kakhulu ngamehlo abomvu, ikakhulu sesijabuliswe ukuthi inhlanganiso zethu zombili izimta le-PTUZ eziyizo ezilababalisi abaningi sezisuke zabamba nasibili zavumelana lesekhule kade besinika zona namhlanje zitshengisela ukuthi sebebambene.
Imizamo kahulumende yokuncenga izisebenzi itshayele edwaleni loba uhulumende engizela imali yabo engangezigidi ezingamakhulu amathathu 300 million kuholo lazo. Uhulumende uqhubeke esithi akenelisi ukuholisa izisebenzi zakhe ngedwala lemelika ngoba engelalo vele. Lokhu kuza phezu kokuba idwala lemelika liqhubeka lingatholakali elizweni, osokubangele ukusilela kwempahla, ukudla, amafutha ezimota kanye lokwehla kwesisindo semali esetshenziswa kakhulu eZimbabwe yohlobo lwe-bond note nxa liqhathaniswa ledwala lemelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Umthethwandaba wakwele South Africa lamhlanje wale ukukhulula induna yePlumtree uMangubo, yena otheswa umlando wokubulala amalunga omndeni wakhe ayisikhombisa agoqela umkakhe. UMangubo igama lakhe lokuzalwa okuthiwa ngumnumzana Fita Kupe ubecele ukukhululwa ngesibambiso se-bail, kodwa umantshi ukwalile lokhu esithi umsolwa ulakho ukubaleka abuyele kibo eZimbabwe kumbe ukubulawa ngabantu alubana ethe wakhululwa. Hayi isikhathi savume ubuya siqhubeke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Lingezwa njalo indaba zethu ekuseni ngo 6:30 okwakathe singilichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilaye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.